Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku 27 yesonto mhlaka 6 kuMbimbitho 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi kuzasetshenziswa idola leMelika ngomnyaka ozayo, ibandla lakhe lingangena embusweni. Bakhankasa ngamandla abancintisa kukhetho lwama-by-elections olwezayo.
Akasikhankaseni sitshela abantu iqiniso.
Salethulela ezabatsha, ezamasiko kanye nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba nezinye izozizwa kulo msakazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nathan Jamisa, uthi kuzasetshenziswa idola leMelika ibandla lakhe linganqoba ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. UJamisa wethule lokhu namhla emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lwama-by-elections eGweru eNkabazwe.
Our agenda is to win Zimbabwe for change. Our agenda is to make sure that we make this country great and new. Inini ukuzwana kati nongapinda 2023 kushawuna mari zvainenge yaita chokutanga chatinoita tinodzorera US dollar totangira ipapo vanhu votanga kufamba vachienda mberi.
Sifuna kube lenguquko elizweni. Singangena embusweni sizaqala ukusebenzisa idola leMelika. Kuza kuba lenguquko sibili elizweni leli.
Cheche piri! Ma resources edu! Gold ratinaro! Platinum yatinaro! Diamond yatinayo! Haisi kuzobiwa!
Kunje njalo sifuna kusetshenziswe kahle konke okwenziwayo elizweni. Uzajontsha kuphela siyamthela entulweni.
Vanenge vachida kubane namo mumaoko vanenge kukumbira nechomumoyo tichisunga.
UMnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uthi kunenge okukhulunywa nguJamisa namuhla.
Namuhla beseGweru Midlands Province, lapho umongameli akhulume khona lezi zabalane zeGweru. Yonke iGweru ikhuluma ngeyelo. Into ekhulunywa ngumongameli ngezilandela. Okokuqala, ukhulume ngendaba yokubana iGweru kufanele be industrial capital yeZimbabwe. Okwesibili, ukhulume ngendaba yokuvulwa kwamakampani obhata bavalwa. Kufanele ukuthi masingena kuhulumente omutsha silungisise indaba yemsebenzi, silungisise indaba yokubisela kwe-US dollar elizweni ukuze kube le confidence, kube le stability kwi-economy. Siyabonga izigulane zeZimbabwe labantu bonke abame le movement yabantu, movement yema citizen, iCitizens Coalition for Change.
Kusenjalo, sokusele insuku ezingamathumi amabili ukuba kuqhutshwe ukhetho lwama-by-elections eZimbabwe. Iqhubekela phambili imikhakhaso yokhetho lolu enziwa ngamabandla atshiyeneyo. Abakubandla leZANU-PF bancediswa iziphathamandla zebandla leli ekuqhubeni imikhankaso endaweni ezitshiyeneyo. Kuthi njalo labakumabandla aphikisayo basekelwa kakhulu ngabakhokheli babo. Kulabanye abazimeleyo abangena ezindlini bedinga usekelo. Omunye wabo ngumnumzana Janana Ngwenya oncintisa ukukhetho lokudinga ukhansela kuwa 26 kobulawayo.
Engikudingayo ebantwini umkhankaso ulungile, kodwa akasikhankaseni sitshela abantu iqiniso, ngoba iqiniso yilo elenza siphuche kukho konke sikwenzayo. Nxa singaphuchi sitshela abantu into esingeke sizenze, siziphuchise. Abantu basala belembuzo kithi njengabathungameli abebesithi bazabamela. Okuqakathekileyo yikuthi mina njengoba ngikhankasa ngi-independent, ngizasebenza labantu, ngoba abantu siyathembana, sisukele kude sisebenza. Lokho embathembisa khona sonke isikhathi sikwenza siyimbumba bese siphucha. Ngoba kulanto ngayenza yikho phela esintwini sakithi kuthiwa inkosi yinkosi ngabantu, induna yinduna ngabantu.
Ungwenya uphinde wathi
asikhankaseni bafowethu, sitshele nabantu qiniso, siphutshiseni izithembiso zethu njengabathungameli.
Ibandla le-Republican Party of Zimbabwe lalo lilabantu abambalwa abancintisa kukhetho lolu. Umkhokheli webandla leli uMnumzana Kwanele Hlabangana uthi
bafisa ukuba uZulu akhokhelwe ngabantu abahloniphekayo.
Kodwa esikunanzelela ukuthenjiswa abantu kakhulu, abantu bathenjiswa into ezifananayo zonke isikhathi, kodwa thina sibathembisa ukuthi sizabanika abakhokheli abaqotho abazathuthukisa impilo zabantu. Nxa sikhangela ikakhulu kuma-local authorities ethu, kumakhansili, kule corruption eningi kakhulu, ubusela obukhona, okuthengiswa khona ama-stand angekho emthethweni. Njalo imali ze-councila zibanjwa kuhle, abantu abawubona uncedo lokuthi abantu ababakhethayo bayawenza umsebenzi. Kungakho thina njengebandla singene kulelu khetho sizimisele ukuthi sizakwenza umsebenzi wokuthuthukisa impilo zabantu ngokuthembeka, njalo sibaphe imibono etshiyeneyo kusuya phambili. Amadorobho ethu kade sinxa sikhangela kule ngcekeza eningi efuna ukuthi isuswe emadorobheni, amadorobha asafanani njengakudala.
UMnumzana Evindlela Ncube, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo, uthi ukukhankasela ukhetho eZimbabwe kugxile emalini.
Amaqembu akuleli lizwe maningi kakhulu, kodwa ke kasiwo wonke akhankasayo, njalo kasiwo wonke athi nxa ekhankasa abe lo mfutho. Amanye kahala mali, amanye ale mali engcono kule abanye, amanye alabantu abaningi, abanye kahala abantu amaningi. Kodwa ke sikubona kakhulu ukuthi umthetho lokhu usetshenziswa ngendlela yokuvimbela amaqembu aphikisayo. Umthetho lokhu usetshenziswa ukusekela ibandla lezanu PF, yilo njalo elilama state resources, elile zinto zikahulumende ezinjengamabhasi lokho esetshenziswa ukuthwala abantu besiya emihlanganweni yalelo qembu elibusayo. Ngakho-ke kwenza ukhetho lube ngolungakhululekanga.
Uncube uthi amanye amabandla akhankasa nzima.
Siyakubona amaqembu evinjelwa ukukhankasa aphikisayo, le ndlela umsakazo okahulumende osetshenziswa ngakhona, amaphepha kahulumende asetshenziswa ngakhona, enza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga. Vele ngeke lube free and fair ngale ndlela. Kodwa ke bona ukusukuma bayasukuma, bayakhankasa abanye lapha nalaphana, lapho umthetho osuka ubavumele khona, amapholisa bavumele khona, kodwa kunzima kubo.
Ibandla lezanu-PF lalo selingene kuZulu liqhuba imikhankaso yalo. UMnumzana Joseph Juma, owake wamela iphelandaba leMpophoma edalele ePhalamende, uthi lenza njengamanye adinga usekelo.
Ibandla lethu leZanu-PF sibhodile sibili iphose ilizwe lonke. Ngikhuluma kanje ngapha kwelakithi eMandebeleni ngolwesihlanu besilo vice president ubaba uChiwenga ephumula lapho esenze khona okubili, ukwenza i-clean up campaign, ukuhlanzeka, njalo saba le rally ephumula kwaphana emini yangkhona. Sathi ngolesi ngomgqibelo indlela zonke bezigijimela etsholotsho khona le, lapho umsekeli futhi kamongameli wethu ebandlela leZanu-PF ubaba Mohadi ebambe omunye umkhankaso etsholotsho khona le. Sibonile amabandla athini, even ibandla likababa uChamisa lalobeli khona lapha kubulawayo e-YC Stadium lapho bekhankasa.
UJuma uthi kuningi okuthenjiswa abantu kukhetho lolu.
Kodwa into nje kuphela edanisayo ukuthi okunye ukukhankasa kwangibona kusuka kumangalisi ubana abantu bakhankasa besithi kutheni. Ngobuzwa abantu besithi kona hhayi singena thina ivika lipheli kuyabe sogcela amakhiwa lapha, uzibuza ukuthi amakhiwa ona agcwala ukuthi kutheni, ukuthi bezosithathela futhi umhlaba wethu, kumbe bezosikhulunaza futhi na. Ngoba mina bengibona ngantu asesifike esigabeni sokuthi kona lathi njengantu abamnyama somele sizenzele njengoba kuthi avuka uzenzele. Yebo sidlelane labanye kodwa sizenzela. Thina njengeZanu-PF into esiyithembisa abantu ukuthi hhayi lizibonela ama-council ethu 22 years down the line, imigwaqo sifile, ama-sewerage sesihlala lawo, uyabona into amabhini kasathathwa, into sesiphongaba mangongongongo. Thina sithi kona sifuna ukulungisa khonokho, singazi ke abanye laba abathembisa ukuthi kona bafuna ukubisela i-US dollar bebalekela imali yabo yelizwe labo, ukuthi pho babe sithi kona sizakhula nini, ngoba kukhula kokuphelaphela. And nxa ukhula kuthiwa kumele ubophe ziqine, ungaba buhlungu namuhla kodwa ukwazi ulela kusasa liyavuka seliqondile.
Uphinde wathi
so thina sithi hayi sifuna ukulungisa, kubuhlungu kodwa mbijana mbijana siyakulungisa ake lizame libone sibisele amadrobu lawo ekudaleni lapho sasikhona ukuqala imigwaqo ihambeka amasolidi singawazi yabona amabhini ethathwa ngesikhathi konke lokwana sifunda ubana sikubisele yike sikuthembisayo asaza abantu bathembisane
kukhangelwe ukuba kuzakwenziwa imihlangano eminingi kungakwenziwa ukhetho lolu kulo muntu oyedwa osebulewe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomakansela labazamela izigaba ezijiyeneyo edalela ephalamende. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube. Kwezemaphandleni namhla sisentaba zinduna lapho esixoxa khona lo mlimi.
Mama, kunjani? Sikhuluma lobani?
Likhuluma lomama uMrs. Nhlabano.
Mrs. Nhlabano? Uthiwa ungaphi lesigaba sakho?
Kusentaba zinduna.
Lapha ke ngibona ukubhizi yini le kwakuyini le
lokho kwakuyiproject yesiba senkukhu isiluku senkukhu besifuya inkukhu ngihlulekile ukungena kubhetshi elandelayo ngenxa yesimo sesibaya esifuna ukurepair but kuyiproject vele esiphila ngayo sasijoyine uHamara manje sibaya ngesimo esisiso sona sokusehlula ukuthandwa kwenkukhu ngoba kumele ngiqale ngisirepair.
Oh, lapha
baso khona ziyashoda
basoluta sirepairwa ngakuhle.
Yeah, but sometimes singawela inkukhu inkukhu zife sokuseba lelo senkukhu
kodwa nxa isilugu lesinxa silakhiwe kuhle bakunika inkukhu.
Yeah, isilugu nxa sakhiwe kuhle ziyabuya inkukhu besinika 1000 asinikele feed asinikele medication
manje sohlule sibaya wena.
Isibaya hayi sesimbambileyo.
Wena uphila ngani vele uphila ngikutshela abalethu uphila uzenza njani inkukhu zakho nalani lana uthi uphile?
Thina inkukhu besizifuya kusukela zikubrooda ngale sizimanage sibe lokhu sitsheda lesibaya ze ku 2 weeks ze ku 3 lokhu sitsheda mpaka zize zigcwale isibaya sonke. Xa isibaya sonke sesigcwela kuyabe sekuzinkalakatha zenkukhu ndabe sezizinkulu sezingamadada.
Usuzisa ngani inkukhu lezi?
Bebuya uHamara azozithatha.
Akunike imali?
Asinike imali kwela nxa imali yangikhona ingasijabulisi kangako kodwa khonokhu ade sinika khona kube sinika kodwa kakayindawo ngoba imali yethu elizwe lethu lezithuku yesh
lapha-ke iproject enkukhu le uwenzi wedwa lo lalolo wakhe emzini wakhe
ye omunye lo muntu lesibaya sakhe emzini wakhe uyafika kunika i-100 i-1000 ama-chicks akunika
i-50
ama-broiler.
So asikunika le feed yankona.
Yeah.
Ukuzima ohlala nayo njengomama ngathi sisokunje njalo ngenza iluthu sophila
ngayo. Sokunje kunzima. Kunzima ngathi siyaye ngama 1-1. Ngiye ngazama ukuthi ngiphake zane sibayeni. Ngizifuyele endlini njengoba isibaya sinje. Hayi, kuhambekile ngoba iproject yenkukhu nxa vele usuyijwayele. Ukuthi uhlale ungalazwa ukuze akuvume. Lakhathi esengijakhanyele lokuthi ngizaphinda ngiphake ezinye endlini. Ukuthi sometimes ngxinga kwani ukuthi ngithole imali yokuthi ngivuse isibaya sami mbuyele futhi esibayeni.
Ukuthi ubuyele futhi esibayeni.
Yeah.
Kona-ke lapha kulo nyaka lilimileni izulu linjani?
Hayi, lo nyaka silimile kuhle mangamahle. Kuhle sibili kule zindawanyana okuhle khona ngoba abaqalisa ukulima yibe ngathi abalomumbo njengowami lo njengoba liwubona. Then abalima emuva imumbi suke yasitshaywa la ngamanzi.
Libe liningi kakhulu.
Yeah, izulu libe liningi kakhulu. Imumbi emnengi itshayo la ngamanzi. Uyabona lake mlaphana kule nye indawo engathi bomvanyana.
Yeah.
Kodwa kabalime kuqala kungakani izulu wazofica umumbi usuphake musulungiselela ukutshakaza. Hayi, isivuno sihle. Kodwa but inengi lethu esabeleni sethu lapha hayi abatholanga ngoba balime la muva. Abanye bagcine vele besehluleka ukuthi balime.
Seliningi kakhulu.
Ye, seliningi kakhulu. Khathesi ukuthi alime futhi khathesi
sokulethi. So laba lizasizana labo libanika ukudlalana.
Ya, nxa sivumile siyabe silokhu sithengiselana amagogogo. Ye, nxa sivunile la ubona ukuthi kuyakwanisa ifamily yakho layozokhala uyamnika. Anengisa ukuthi laye kudlala abantwana.
Yeah. Akucele manye abantwana abalalele khona le mazweni enxa omnye ngakusiza athi nizokubakhela isiluku. Ufunani wakuthole ngabo ukhulume konke lokho?
Mina engikufunayo ngifuna ukuthi ngakhe isiluku sami lesi siqine ngisifulele kuhle. Ngangicabanga ukuthi kumbe ngxeke ukufulela ngamazenge kubheda but uHamara akafuni ukuthi ufulele ngamazenge. uhamaro ufuna ukuthi ufulele ngotshani manje utshani ulile enkalakatha zendlewo
bakuthole ngabe la ufuna ukuxhumana la
angikhona apha endaba zentoni
inamba yefoni la
yikwenhlezi khona hayi inamba yefoni angiyazi ngikhona apha endaba zentoni
manje bakwasithatha ukuthuzela kwauchief
ye
khona
apha endaba zentoni
hayi siyabonga
ngiyabonga
Le yisithunzi 7 esakaza eZimbabwe isithunzi siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. ELeRussia liqhubekela phambili libomba emadolobheni amaningi kwele Ukraine. Lokhu kulesicelo sokuthi kumele kubekwe phansi izikhali ukwenzela ukuba abantu bayephephela emazweni ajiyeneyo. Umongameli wakwele Ukraine, umnumzana Volodymyr Zelensky, uthi eleRussia selifuna lokubhomba idolobho leOdessa kulandela ukubhomba endaweni eziningi emadolobheni kulelo lizwe. Umkhokeli wakwele Russia, umnumzana Vladimir Putin, uthi eleUkraine lizathwala nzima ngenxa yokuthi lidlelana lamazwe azonda ilizwe lakhe. Inhlanganiso ye-United Nations ithi kulabantu abedlula izigidi 1.3 million asebebaleke kulelo lizwe baphephela kwamanye amazwe. Kukhangelelwe ukuba abazabaleka kule Ukraine bazedlula izigidi ezinhlanu 5 million. Abanye labo abasuke kulelo lizwe bebaleka sebekwele ePoland kuzokuthi abanye eHungary, eRomania namanye. Umanyano we-United Nations ubika ukuba kule ndlala emangalisayo kule Ethiopia okulempi yomvukela. Inhlanganiso le ithi abantu abafika izigidi ezine 4 million babhekane le ndlala le. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko senziwe manje lobaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke lamhla sixoxa lenyanga enkulu umnumzana David Mkhabinyana Ngwenya ngosiko lwesintu olokuchinza ukuthi kambe vele ukuchinza kuyini esintwini. Baba Ngwenya siyakwamukela kuhlelo unjani baba? Ye, akusitshela ukuthi ukuchinza kuyini esintwini sizwa kuthiwa ke kuvele kuyachinzwa.
Yasekushenzi ukuthi njengoba ihlobo lizaqalisa abantu bengangenwa yimkhuhlane kuyathathwa izinto esithi thina njengendumba ziphekwe ndawonye lomumvu abanye bathi yihove besitsho ilokho zindumba lezi eziphekiweyo kuyabe kusenzela ukuthi abantu bangangenwa yimkhuhlane eyomnyaka omutsha bengakadli amahlobo.
Yes, ngathi kulezi nsuku kuyenziwa yini kumbe vele umkhuba wakudala lo?
Kulezi nsuku akwenziwa kwezindawo kodwa ke kungumkhuba wakudala owuvele ukhona.
Singathi kuqakatheke kangakanani ukuthi kwenziwe khonokho abantu bengakaqalisi ukuthi
ngoba kusenzela ukuthi abantu bangangenwa emkhuhlane bangangenyongo badle ukudla okutsha okwehlobelitsha beqinile ungazi kwabapha umkhuhlane.
Ye, singathi-ke akula eminye imithi eyayijala ukuthathwa nje khonapho ukuthi umuntu benathiswe le mithi kwezethi beqine emzimbeni la?
Hhayi, imithi kayikho. Zona izilimo zonezo ezazilinyiwe zingumuthi zona ngokwazo.
Ye, ziba ngumuthi njani?
Kuphekwa ndawonye kudliweke uthatha ukudla lokhana kube kutshaywa emadolweni emalungeni emadolweni lapha lengalweni lezintanyeni lapha kwenzela ukuthi abantu baqine.
Kodwa kuyasebenza yini kumbe abantu babephonga ukwenza nje?
Kuyasebenza ngoba kulusiko.
Ye, so kuvuselwa
kosiko alubonwa muntu.
Aha, aha. Kuvuselelwa njani endaweni esongani sokuphela khonokho?
Ukuvuselelwa kwakho yikuthi izinduna nabosobhuku nabamasiko bahlangane benze khona lokho bendawonye. Ongawuqala asithi thina njengoba bekhona entshelele nabodula bedula indawo zibonese ezinjalo komanyangwa konebali yibo abantu akudingakala ukuthi bakuvuselele lokho nezinduna labosobhuku.
Ye, akutsheleke uZulu ngokuqhatheka kosiko lolu.
Lukhakathikile ngobumo. Lovikela abantu ukuthi bangaguli izinyongo. Abantu baqine bangaphongukuguli ingubhane ezingathiyeni ezithiyeneyo. Ufika umuntu emutsha sekhala ngeqolo. Ngoba ngithi nxa udliwa lokho kudla kuthiwa madolo qina uqinisa amathambo uthokhoze emadolweni lezingalweni zonke lezi abantu baye unakazibani loko sekazibani onguye ozalwenza lolo siko
ye lapha-ke besixoxa le nyanga enkulu uDavid Mkhwebenyana Ngwenya ikhona ngale koBulawayo siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungadinelwa kusasa ba
yabo
ye ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngevikiesifuna sizwe khona manje ezokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhola libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje
ufuna sikhangele udaba lokuthi kambe umuntu ongumzalwane umuntu ongumKristu kuyadingakala na ukuthi aphatheke laye ukuba ingxenye yezinto ezenziwayo sikhangelane lokubuswa kwelizwe esingathi kumbe khathesi sikhangele udaba lokhetho umuntu ongumKristu kuyadingakala yini ukuthi laye ayirejista ayebhalisa ukuba vote sikhangeleni kuJeremiah chapter 29 verse ka 7 uthi yena lapha umprofeti bebhala uthi funani ukuthula komuzi lapho enithumbele khona niwukhulekele kuJehova ngokuba ekuthuleni kwawo liyaba nokuthula lani ngakho lapho siyananzelela ukuthi nxa sikhangela lo mbhalo uJeremiah 29 verse ka 7 ukuba uNkulunkulu ukhuluma ngokuthi ukuthula okuyabe kukhona kumbe ukuphumelela okuba khona kudolobho lelo ohlala kilo kumbe sithi elizweni ohlala kilo kutsho ukuthi la uzaphumelela ukuphumelela kwakho uNkulunkulu otsho njalo siyakwazi ukuthi abantwana baka-Israyeli babethunjiwe basusa ke bahanjiswe eBhabhiloni kwakulula ukuthi bethi bona hayi thina lapha silandwe ngoba sibuye siyizigqili asilani lokuphumelela kwedolobho leli lomuzi lo esikuyona kodwa uNkulunkulu singabala sehla siyaphansi wathi lakibo yakhani le mizi uthi nxa susakha khonapho usuhlala phela yikho-ke babelwisana lo mprofethi uJeremiah ngoba abantu abaningi babethola abaprofethi bamanga babesithi halingabi le ndaba lakho lokho vele liyasuka kathesi libuyele khona ngale Jerusalem kodwa bahlala iminyaka le minyaka kwaba labantwana kwaba labazukulu abanye baze bafa baba lendevu ezimhlophe abaprofethi bamanga lokho besithi halingabi le ndaba lezinto zala hlalani emathendeneni kodwa uNkulunkulu wathi hayi lingahlali kumathendeni yakhani izindlu tshadisanini kutho ukuthi nxa sikhangela lo umfanekiso wethu siphila lapha emhlabeni abanye abantu bafundisa imfundiso yokuthi ivangeli lokuthi hayi ungabi le ndaba lento eyenzakala lapha emhlabeni ngenxa yokuthi wena lungisela kuphela ukuthi uye ezulwini manje siyananzelela ukuthi ukuye ezulwini yes siyakufuna sonke njalo kuqakathekile kodwa siseselapha emhlabeni uNkulunkulu wathi yena fakani izulu okokuqala kodwa kule zinto ezilandelayo kumele sizenze lapha emhlabeni ukuze siphile kuhle ngakho-ke kuyadingakala ukuthi sikhuthazane ukuthi khathesi ngesikhathi lesi kudingwa abantu ukuthi rejistanini umbambani uyelobisa igama lakho ukwenzela ukuthi kungabuya ithuba lokuthi ukhethe umuntu ongumkhokheli omfunayo kumbe ngwayiphi iphathi kukuwe konke lokhuyana kodwa uNkulunkulu ufaka kithi umlando owokuthi kumele sidinge ukuthula komuzi esiphila kiwo kutsho ukuthi kumele siparticipate kumele sibe yingxenye yezinto eziyabe zisenzakala yilaba abantu abathumayela ivangeli lokuthi ungabi le ndaba lakho kanti indaba engathi le misebenzi ungasahambi kuthi tshona ukhuleka umelele ukuye ezulwini indaba sivuke kuseni sigeza siya kuma factory konke khonoku kuyipolitics phela ukuyathenga isinkwa yipolitics ukugada ibhasi yipolitics ukuya esikolo yipolitics njalo kokugcina thina izinto zethu sizenza zonke ngokuthula akumelanga ukuthi ungumntu kaNkulunkulu ufumane singuwe sikhokhela abantu abayenza imisindo ababhidliza izinto
akuyiphethe mfundisi
Basithandazeni, baba siyathandaza sibeka ilizwe lethu leZimbabwe ezandleni zakho kuba kube nokuthula ngalesi sikhathi kungabi lokudlwangudlwangu Nkulunkulu amvikele abantu bakho njalo thinta inhliziyo zethu sibe nokuthandana sibe nokuzwisisana ngegama likaJesu amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli nkomo
Siyabonga kakhulu ntukameli komo. Kweza batsha namhla sixoxa lomculi uLayson Ngwenya.
Kweza kube nyama futhi njalo lonyaka inkosi yasekhesi madoda. Lalela uzwe. Rest in peace ikhesha.
Kumayo uLayson Ngwenya weqembu leze pressure super sounds. Leze pressure lile ngoma izingu 16 belishaya ama single track le ngoma ethi wahamba ubaba yabhalwa ngiBongzini Standa okunguye umsunguli weqembu leze pressure super sounds le ngoma injongo yayo kuyikuthi uma lingabe likhula lingabantwana usuke mhlambe uhambe umuntu omdala kusala kusiba nzima kakhulu ekuphileni ngoba uma ungumntwana usakhula uthola ukuthi sayi esikolweni kala njengothubayi mhlawumbe loba ungasiye nathubayi ngoba yabona le ngoma ikhuluma nje ukuthi ngase ngizidiyela inyoni phana abantu basebeqala ukuthi ah manje ngasabamba inyoni zakhe kuthi uzozibambela inkukhu kona la emakhaya ngasakuthembana kahle abantu umakhelwane lapha ekhaya bese kusenzakala ukuthi mhlambe bengakufunela nje lomsebenzi bedaka lo muntu othi ufuna umsebenzi ufuna umuntu ongasebenza ngale benzela ukuthi usuke eduze lemizi yabo lapha ngoba uzobaphazamisa esikuyenza injalo into yakhona ezinanzeleleyo njalo ekuhambeni kwakhona kona ngale la uzoyasebenza khona njalo bazofika bethi ukudayi lo muntu uhluphekile kubona ezosebenzela ngoba angeke uthi ukhule ekhaya kumnandi uyenze yonke into ubonakale susadinga umsebenzi wokulisa inkomo so basuke bebele umqondo lwa ukuthi awuhluphekile besebezenzela umathanda bengakuholisi uhole nzima yabona ngaqala nje ukuthi akuzima liyakhona thola ukuthi izifuyo ziyacatsha kwenzakala into efana leziya bese bethi uzohola kanjani uwekele izifuyo zisifa yabona yinto eyenzakalayo
wasekusithi omnye umdala madoda wayesitshela ufuna umuntu okuyasebenza madoda wafika wathiya incwadi yakhe laphana kosebhuku madoda kunalenuzi ukuthi ayibhalwe kanjani lincwadi madoda ayi bos
Siyabonga kakhulu Lyson Ngwenya. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi kuzasetshenziswa idola leMelika ngomnyaka ozayo ibandla lakhe lingangena embusweni. Bakhankasa ngamandla abancedisa kukhetho lwama-by-elections oluzayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngoKeith Dube.